eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izitheso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakoBulawayo lokhu umubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osebusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi hashtag this flag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa osandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye la kwele Switzerland ulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqela uncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izitheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation for now nearly 2 decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezitheso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakugudeka yaze yalahlwa ngenxa yezitheso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Ala okay ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakule Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kona njengani ezingathi term elithiwa mega deal li sethenziswe kanengi usungela esikhathini zika Robert Mugabe senze i-term leli elithiwa mega deal. Kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngukubona. Siyawabona sibili besayina ama-deals kodwa asikaboni ukuthi ama-deals angikhona alengu ngokuquwa bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana eZimbabwe balokho behawula, akuna msebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megatools kaatho lutho kawasebenzi.
Kodwa-ke ngokutsho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu-ke yikho kwakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond, lemtshina yokulima akusuze kuncede khonokho engakuthola.
Udume ukuthi uMungameli uke waboda ngomnyaka ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protests, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protest anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi uMungameli abhode efakathela abagade bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanje le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum.
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe, angazi ukuthi bengasinika bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo ngala lutho bantu bangkhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan nabo Kazakhstan nabo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engayi lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amaningi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini oyinketha 6 bekule mota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi senketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha enketha akula shop esele isebe, njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 ilofu eyodwa. Imota leyo ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi, njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imitshova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imchova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi ngokuthi khona sisenzeni khathi sasekwazi lothiza ngobani uthi siqalisela ngathi asikwazi. Emashops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda ngoba unalutho, konke amaglasi vele afine, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngathi nokuthi sibone ngombe amapolisa siye sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi. Abantwana bayanga vele esikolo sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bebe ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwako TM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi amalokithini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi ngiyabona bayesaba ukuthi vele bethengisela abantu. So eyathi sikwenza ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobi transport ihluphe ukutholakala, angokuthi nxa unemoto yakho athi uhamba. So amashopu abevuliwe ukuthi ngo-TM o-Pick n Pay, kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi u-TM Pick n Pay angithi lona use-Bradfield bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi uzofike phambili bekusiba nzima. So yiwo amashopu abevuliwe ngakwentiyo u-TM yiwo abenganavulelwa abantu, kodwa-ke ilapho abantu abahlala khona vele emalokishini njengoba kureyidiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona pha emashopu akhona wavela kula lutho kwareyidwa abantu bathathe yonke impahla ekade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi seNkulumane unkosikazi sisaseNkosi Dube uthi lamhla idolobho lakoBulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Namhla umumo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibona emalangeni, abantu abaya emsebenzini kuphela le mchova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashopu sonke aluthiwa kula lutho emashopu ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ngapha ukudla. Kodwa komunye ukuthula kuthule sibili kuthulisekile akula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokishini lapho amavinkili ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu, kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhlaka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebethengisela emigwaqweni kwaBulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube, yena othi ubona ngani ukutshengisela kwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile, kodwa okokuqala ngakalansole nje ukuthi abantu basuke bangasaziphathi bese belutha amanye ama-shops abafowabo abalaba abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelelayo ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthani ngolwesibili bakhanyese bala owesingathi ngesilungu ama-press statement achitsheni amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-internet, wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona koBulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabo ubulembu ezingathi bavala into ezingathi ngesilungu i-WhatsApp, bevala into njenge-Facebook, bekuyisikhathi lapho ade sebesehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu, kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangaphetsheya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza oluyali, ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi, njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu usebenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuyakuthi into encane njengelungelo lwento njenge-information ukuthi abekwazi okukwenzakalayo ngelizwe lakhe. Kutshengisela ukuthi ibona vele laba bantu kabatshintshanga from umkhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazwelo, abantu bezano kabalaleli, njalo abantu bezano kabala nembeza ngakhala into abazenzayo yethu sikumelele yikho esikufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu, khaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abazithathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona ezabaningi asilazo so into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uZulu
engingakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithanda nenini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi sisuka lapha evikezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu
Hello-ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo okubanzi ngalolu daba lizakuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo loNgulube Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakweleBhilithane bokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abanengi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokhu okumele kwenziwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Udesibhedlela balutshwana abongi abakade beselapha esigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu suku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekujeyiningi libhekane lendlala. Iningi eliqoqe le Studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehlule ukuthi adelive lokufala asenzile khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esizawabiza sithi i-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezelo esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo kuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamise ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe kuthi umqoqo wenhlelo zebandla lezapha ezansi emandebeleni umnumzana Austin Sibanda.
Ungeza kukhweze ifiweli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungelandasayide angithi bephila nzima kulene lakithini emandebeleni siphila ngokutsheketsha and okutsheketsha kwakhona sokuzima phosithenge ngani ifiweli yakhona le sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka. Hayi bo, izanu kayiphume, yehlulekile 40 years, yehlulekile kayiphume.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo.
Indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle. Ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo, kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel. Sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele silalo.
Osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu kuqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni.
Ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge, akukhona okwe-3 days lokhu, akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi kasifafuni thina, asisakufuni lokhu okwenzakalayo. Akuye phambili ilizwe litshintshe kube kahle.
Abanye bathi kuyadingeka ukuthi uMnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ngobunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele. Esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulance yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu koBulawayo ngoba ingelamafutha ezimota. Amapholisa aqhubekela phambili elinde amagalaji njalo agcwele idolobho lonke. Lobanje kuthulisile kulo mhlubulo ukhona obothiwe uMnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando wokutshengisela ngemva kokuba etholakalela uMathisa Mathai Mota ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lunye. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-tripartite negotiating forum. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region.
Asila communication from yet office ngoba thina wethina siri we just a region, so siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani. So leyo information up to now asilayo, kodwa-ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele behlane lawo. So kwakathi esihloku sa-west i-hoping ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwekulenjini lokhu kuze sisithole i-update. Kanti esi-update asilayo ukuthi kwenzakalani. So yi-challenge esilayo kakhulu.
Libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo?
Ukuze uzwile, kodwa sibe sikhangela ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulala nama-social partners ukuthi abantu babuye bakhulumisane ukuthiwa yi-tripartite negotiating forum. Ingenisa uhulumende, ingenisa abaqhathi emkhozi, ingenise isebenzi i-labour. Besikhangela ukuthi uhulumende ngawubiza inkundla nalana ngesikhathi esesinje kwakhulunyiswa nabonani kuyanga. So nxa leyo nkundla ingakabizwa kuzananzela ukuthi thina up to now silitshela ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa ngakayenzi lutho ngakho. So ngokunjalo kufana lokuthi singathi thina kazwanga kwesingakutho, kodwa i-message sibeluhambe ihambile. Silo hlubo lokuthi silo uhulumende ongathi kwesinye isikhathi ubanje le nkane engancediyo, kodwa buyabhode ngalefte ethi hhayi ithi kufisa abantu bakhulumisane, kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokhu khona yenza ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane. Yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela thi ne-update echaw ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswane.
Ungani uhulumende ugcona ibandla le-MDC?
Well, okuyiqiniswe wazi ukuthi iviki liyani ephelele ngale sasimbhalile samnika i-7 days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezilungisiswe umkhono muvuselelwe indaba leyo yokuhlupha kwemali ilungiswe ibond not ihambe. Kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani, kulapho kwabuya khona le ndaba yokuthi sokukhweza amafutha. Abantu behlulwa lokuya emsebenzini nxa sokukhweza amafutha imijova yakhwela, abantu basezebhada ama-3 days kwahle kwenza ukuthi kube le-reaction esalihlakenza masinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile. So esingakutsho ukuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga, usesiphendula ukukhweza amafutha ikhweza ngokuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region, obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni.
Yelapho lokho sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashopu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BF esiyenzile. So ngamavithana ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzimeni obukhulu kakhulu basebenza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusiyo nto enhle yena leyo. And I saw the igcine isi-active yena le nto ebifuna uku-achieve. I-ZANU-P F isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesokusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela sesiyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu, kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona, kodwa ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elomzali ongumnankagwa onjani loTiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi ngokokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangikhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegate uminister wayengekho mbe waseku-10 mbe wayesethabe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umjova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umjova athini?
Mnumzana Bekilizwe Ndlovu, nanto ke udaba, uthini wena ngalokho?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi onabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguye obe mubi sokutho sokusitsho ukuthi mina ke sengizoba mubi lami. I think injilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabangise efuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siye la kubantu abakhe, uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesifike kuleli banga ukuthi ukukhithwa amasosha, abantu bagijima bafanana namasosha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathelana izinto, ama-businessmen nezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo. Olwa labo uhulumende, olwa labo umnankagwa loTiwenga. So uTiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa indawonye lomnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo 6:30 ekuseni. Okwamanje ke sengilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.